Okokuqala okuyikho obengathi kuyisiqoqoqele kakhulu kulolu daba indlela ikakhulukazi aphathe ngayo indlela udaba lwabantu baseMexico namanye amazwe angumakhelwane lelizwe laseMelika ukuthi bekungathi useyenze umthetho wangathi uyawuyekethisa kancane kwangathi usefuna ukuthi avumele kakhulu abantu bangathi sebengena kalula kungasafani lesikhathi kusase lo mnumzane uTrump lapho owayevungama khona esithi yena ofisa lokuthi ayakhe lo mduli sesesibuya njalo olunye udaba indlela aye wabuya waphatha ngayo udaba lwase-Afghanistan ludaba olunye lwe lwamenza ukuthi isibalo sakhe indlela abantu abamthanda ngayo lungathi luyehla ngoba siyazi ukuthi baningi abanye abavumayo ukuthi amasosha asemelika aphume kodwa-ke abanye bakhona abanye njalo abalokade besithi bakhithwe masinyane noma bakhithwe isikhathi esingakafanele
nxa wena ukhangele umbuzo wakhe umnumzana Joe Biden sifika isikhathi esikhona kathesi siyazi ukubana zinyanga ezilutshwana kodwa ubona njani umbuzo wakhe lo
umbuzo kamnumzana uJoe Biden babugande mina ngokwami ngibona ngathi usahamba kahle kakhulu siyazi ukuthi bakhona abaningi ikakhulukazi laba bathi ngama left wing especially laba abakade bengabalandeli baka Donald Trump yibo bayayihlwaya kakhulu imbiza leyo ukuthi ngabe mhlawumbe iyabila izichitheke kodwa ke esikubona kakhulu ikakhulukazi into eyagcina izala into efana nabo Black Lives Matters kwaba kungenxa yokuthi isibalo sabantu abamnyama ngendlela ababebulawa ngayo bedutshulwa nje mahlayana kwase kungathi amapholisa asephila nje impilo yokuthi kwampunzi idlemini kwakuyinto eyayingalunganga kakhulu ikakhulukazi ngasikhangela ilizwe elifana leMelika elifana ukuthi libe yilizwe eliba yi-exemplary kwamanye amazwe njengoba sikhangeleyo iMelika ukuthi iyi-super power kodwa-ke ngendlela ebekade bephatha ngayo kakhulu izinto ikakhulukazi abantu i-minority noma abantu abamnyama ngithi nxa ngiqondisa kwakuyindlela iyayimbi kakhulu ikakhulukazi ngesikhathi kusabusa umnumzana uDonald Trump kodwa-ke uBiden utshengisela ukuthi unakekela abantu bonke iloba umnyama noma umhlophe utshengisela ukuthi yena uhlonipha abantu bonke ngokufanayo okwenza ukuthi abanye abantu beMelika bonaba ikakhulukazi abantu abamhlophe bengathi abayijabuleli lokho ngoba sazi ukuthi bona bayathanda i-superiority yena leyana ukuthi bahlale bona basemqongweni sonke isikhathi kodwa-ke mina ngokwami ngibone ngathi umbuso kaJoe Biden okwakathesi usahamba kuhle kakhulu ngendlela okwakuqhuba ngayo umnumzana Obama.